Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akulanto esengiyisolile kakhulu ekukhangeleni amabizo. So ngibona ngami izeki ngathi izamile ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula laphakathi nakomphakathi ukuthi behlole ukuthi bazangufotela ngathi.
Uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwabantu abazavota lubikwa luhamba kakuhle endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Angeke kulilungisise udaba lwakhona olokushoda kwemali ngoba vela isiyo yalokho. IBrithani icacile yimali yokuncedisa amankampani amancane azimeleyo ukuthi asukume ame.
Incwadi kwezombusazwe zithi uMongameli Mnangagwa usenga ezimithiyo ngokuthembisa ukuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga ngesikwelete ezivela kweleBrithani. Ukhetho lwe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa luyaqhubeka namuhla ngemva kwengxabangxoza ebekhona kwezinye isigaba izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo luyaqhubeka kuzo zonke isigaba zelizwe namuhla iningi lisithi luhamba kuhle. Luqale ngomgqibelo loluhlelo njalo lugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka 29. Kulendlela ezijiyeneyo zokuhlola ukuthi igama lakho likhona na kuluhlu lolu lokuthi libhalwe kuhle na. Indlela lezi zigoqela ukutshaya inombolo zocingo ezithi *265#, ubusulandela imininingwane ozayiphiwa lucingo. Ungathola njalo i-SMS evela kuZimbabwe Electoral Commission ikubuza ukuthi igama lakho ikheli kanye lenombolo zesithupha kulotshwe kuhle na. Uyenelisa njalo ukungena ebulenjini be-intanethi uye kuwebsite ye-ZEC kumbe uzihambele mathupha ku-polling station eseduzane lawe. Abanengi abakhulumela lomsakazo bathi bahlole amagama abo besebenzisa ucingo kumbe umakhalekhukhwini njalo bathi bathole elotshwe kuhle. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi abaza kwehluleka ukulungisisa amagama abo nxa elotshwe kubi kabasoze bavunyelwe ukuvota. Sixhume omunye wasebehlolile amagama abo umnumzana Zenzo Nyoni ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe.
I believe the most masses of the youth bazahamba ngendlela esikhulumisana nayo ngabo ngama-youth azimisele ukuhamba. Not nje jikelele sikhuluma ngama-youth, sikhuluma ngomphakathi azimisele nje ukuthi ahambe ehlola amagama abo. Noma singathi siyakhangela uhlelo oluyenziwe nguhulumende, mina ngesingani akulanto esengiyisolile kakhulu ekukhangeleni amabizo ngoba zikhona ezinye inhlelo ezokukhangela amabizo kakhulu esebenzisa ama-mobile phones ethu ukuthi umuntu ayenelise ukuthi abone ukuthi uzavotela ngaphi kumbeni ekuyi-polling station lakuwadi yakhe. So ngibona ngami izeki ngathi izamile ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula laphakathi nakomphakathi ukuthi behlole ukuthi bazangufotela ngaphi.
Lakho ulihlole njani? Osebenzisa umakhalekhukhwini, ungene ebulenjini be-internet ethi kumbe uhambile ku inspection station wayahlola?
So far eqinisweni angihambanga enkomo kodwa I just received a confirmation kumakhalekhukhwini ukuthi ngivotela ngathi. Abanye abangaka receive information kumakhalekhukhwini bayakhona ukuthi bedayele just *125# and then bese bedayela and then bayithola information from ZEC ukuthi bavotela ngathi.
Bakhona yini abangakabhalisi mhlawumbe ohlangana labo lapho hamba khona?
limqotho lelo banenge kakhulu vele abanye besenza ukuthi sibahambise emaofficing amakhulu awezwek ekakhulu efamona siya register ngokunjalo njengoba nasokuvuliwe ku register futhi kakatha ekuseya phela tamhla ka 29 siyabakhuthaza abantu ngoba nambanzi abanye kade bevele bengatholi amathuba yokuthi be register ngoba ikakhulu bekusenzakala ukuthi abanye bengahofi abanye labana abasenza umsebenzi wezandla ukuthi umuntu yake esehlile ukuthi azinike ithuba lokuthi register kodwa ngokuningi babo kuyathembisa ukuthi abantu kungikhona bezavota singakhangela inani liseselinengi inani lingaregistra ukuvota esilokho silihlele ukuthi lihambe le-register ukuvota.
Kahle kahle bathi yini isizathu ngoba sesiside mpela isikhathi loqhutshwa lolu hlelo?
Umbuzo omuhle kakhulu lo nkomo. Ikakhulu singakhangela ukuthi iningi lama youth kumbe iningi labadala abanye abathi angeke be-register ukuvota ngoba abanye abathi sivote si-registile kodwa siyikuvota. Isizathu ngezokuthi singakhangela ikakhulu akade bele hope khona, akade bele themba khona ukuthi bazavotela khona ukuthi kade bekhangelele ukuvotela ku-United MDC, meaning that i-alliance ye-MDC. Ungakhangela ukuthi ama youth amaningi labantu umphakathi omningi njengobana sokuqhaqhekile sokule MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe sokule MDC Alliance ekhokhelelwa nguChamisa sokudivide kakhulu ingqondo zabantu abantu sebehle baphela uthando ukuthi bevota abanye kade banga register sebehle babala lokho ukuthi bethi pho sizavotela bani siyavota sisithini sivotela bani sebebona konke kuyindlela yokungcola nje so abantu sokubaphule inhliziyo lokho so sokuyukuthi silokho silwisa nje ukuzama ukukhombisa abantu ukuhambe beregister.
Umnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe sixoxela ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukuqhubeka ngokhetho lalo lwama-primaries namuhla kulokukhonona lokufuthelana phakathi kwalo kwezinye indawo zelizwe ezigoqela eBudiriro ku-Ward 43 lapho abasekeli baleli bandla abale khona ukuvota izolo besithi bafakelwe abantu abangabafuniyo. Ukukhonona lokhu kubhahile endaweni eziningi. Sexhume incwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Spanda sambuza ukuthi uthini ngokuxokozela lokhu.
Ngibona ukuxokoza lokhu kutshengisa ukuthi abaphathi bebandla le-MDC kabakabithe sibangeni sokuthi bayahlonitshwa ngabantu babo bonke njalo bayakwazi ukuthi babazise ukuthi kufanele kusetshenzwe kanjani, umthetho ulandela njani. Njalo okunye kukhanya kusegcikeni ukuthi phakathi kobukhokheli bebandla kungani kukhona ukudoniselana okuthize khonokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi balungise izindaba zebandla labo zenziwe ngendlela eqondileyo. Kuyihlala yenza ukuthi nxa kusenziwa ama-primary election kube lobudlwangudlwangu, kube lokungazwisisana, abantu bephikisana. Kodwa ngibone ngani okwalo nyaka kusuke kwanda kwedlule okwensuku zonke, ikakhulu kubandla elifana le-MDC engekho embuzweni.
Imbangela kahle kahle kuyini?
Imbangela yikho lokhu ukuthi phela ama-election lawa atshengisa ukuthi umuntu uyabe sebone ngani usethole umsebenzi omkhulu kakhulu, abanye abakade bevele bekhona kabafuna ukuthiya lowo msebenzi babone ngani umsebenzi ngowabo. Ngibone ngani abantu abaningi bayahlule ukunanzelela ukuthi ukukhokhela abantu ungummeli wabo kwele phalamente loba kuhulumende akutsho ukuthi bona sungwe wedwa okwazi ukwenza lowo msebenzi, kungaba khona abanye abafuna ukungena. Khonokho kwenza ukuthi abantu bathande kakhulukazi ukuthi benze udlakela olukhulu, balwisane bengakhangela ukuthi kathi kufanele abantu bakhethe umuntu abamthandayo hathi lowo ofuna ukukhethwa kubone ngani kumele akhethe.
Ubona umnumzana Chamisa labanye abakhokheli baleli bandla besenelisa yini ukuletha abantu ndawonye, ukuletha ibandla ndawonye, ngitsho lalabo abayabe benqotshiwe kulolu khetho bangene emfolweni?
Ngibonani kuzabazima ukuthi abangaphumelelanga kwelu khetho babalekele ibandla kakhulu ngoba akukhanyi ukuthi kwamanye amamandla abangaba bayengena khona bebangafika baphumelele kumbe bafike bazithole khona ngale labo sebengonywana ezikhundleni. Ngiwaya lokhu kuzenza ukuthi bale lokhu bebambelanele bandla le-MDC. Kodwa kuzathatha izisuku bekhona ababe bethoba izilonda njalo bethethisela ngokuthi bazathiya ibandla. Kodwa ngibone ngani nxa sikhangele okwenza ukuthi uMduri labo Monzira babekhanye ngani kabawelani lomkhokheli wabo uNelson Chamisa bale lokhu bekhona. Kholokhu ukuthi kukhanye ngani ngaphandle kwamabandla amakhulu singathi izalo kumbe le-MDC kukhanya kuyaqanda kakhulu.
Udaba lukaMajome ubona besenelisa yini njalo abakhokheli baleli bandla ukululungisisa kumbe usuvaliwe umnyango mpela uzaqhubekela phambili ancintise elilunga elizimeleyo njengokutsho kwakhe?
Imbiko ephuma inganithi yona singafaka amathuba okuthi uzabuyela sithi kumbe ku-50 la ukuthi asozabuyele ku-50 kodwa kukhanya ngani abakhokheli bebandla le-MDC lokho bezimisele kakhulu ukumphendukisa ebandleni. Ngazi ukuthi mhlawumbe angathola abantu abangamkhulumisa laye angagcina ecabanga ukuthi loma nxa engangena ngesenethi uyabe engene engcono uyabe engcono kakhulu kulokuthi angangeni. Enye ngendaba elifana lanale ngitshile ukuthi ngaphandle kwebandla MDC lezalo la makhulu amabandla kukhanya ngani kuyaqanda kakhulu ngeke abuye athole ukuphumelela. Kodwa yena ngibone ngani uyazithemba kakhulu, angiboni ukuthi khonokho kuyinto esingayitsho ngalesi sikhathi ukuthi angayiphumelelisa kanjani.
Udokotela Nkululeko Spanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Abednego Bebe, uthi umkhankaso webandla lakhe uhamba kuhle. UBebe uthi lasesigabeni sakhe asimelayo edale lePhalamende eSenkayi South, uphakathi kokuqhuba imihlangano lezakamizi zona athi zithi sezilumelele ukhetho ngamehlo abomvu. Ozancintisana loBebe emele ibandla leZANU-PF nguNkosazana Stars Mathe. UBebe uchasise okunengi ngomkhankaso wakhe.
Sesizamile ukuthi sihlangane labadala sibachasisele ukuthi ke umkhankaso ozayo kulolu ukhetho kufanele kube umkhankaso otsho ukuthi abantu ngeziqinti ngeziqinti kumbe ngezigaba ngezigaba bafuna ukuthi bayevota bedengisela ukuthi bona bakholwa kukuphi. Ungakhohlwa ke ntunga ukuthi i-constitution yeZimbabwe entsha ithi yona abantu bazibuse ngezigaba, okutsho ukuthi-ke intuthuko esezigabeni zabo egoqela labantu-ke ababe beqhatshwa kumbe kusuka le misebenzi evulekayo kulezo zigaba babe ngabantu abakhangelela ukuthi-ke bona bayathuthukisa izigaba zabo ngokuthi kube lo mnotho othuthukayo le misebenzi evulekayo ithole ukuthi kulabantu ezigabeni okufanele bathathe leyo msebenzi. Ngibona ngani-ke hhayi kuyinto ezwisisekayo-ke ukuthi-ke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke liye phambili libe lilizwe elingcono kuqakathekile-ke ukuthi izinqumo lezo ezifakwe kuma-constitution siqala kwawebandla sibe sebuya-ke ku-constitution kanye ngqobondaba eyelizwe ingazilandelwe kulokho okusesisekelweni sombuso welizwe ukuthi abantu bazibuse ngezigaba. Abantu benkayi-ke sebekuzwisile ukuthi hhayi sibone ngani kungaba nganeno ngoba lathi siyabe sesikwazi ukuthi abantu abethu bala mathuba alinganayo lalabo abavelela kwezinye indawo esesibabona beyibo-ke abathatha lawo mathuba ezindaweni zethu.
Njengoba ibandla lidabuke phakathi babuBebe, bayakuzwisisa yini ukuthi lawe uvela ngaphi yangaphi njengoba sokulamacela amabili?
Okuqakathekileyo-ke lapha yikuthi sikunanzelele ukuthi ibandla nxa sikhuluma ngebandla sikhuluma ngebandla elilezinqumo okufanele lilandele izinqumo zebandla lazo. Kulokho-ke ngokunjalo-ke labo abalesifiso sokuthi ibandla liqhubekele phambili ngokuhlonipheka kufanele balandele izinqumo zebandla, ngingathi-ke i-constitution yebandla. Lingabe likhanya lidabuke phakathi ngembono ibandla, kodwa-ke ngokuba libandla kwalo lilawulwa isisekelo sebandla lakhona eliyi-MDCT ngibona ngani ke esisekelweni ibandla kalidabuka kungabe kuyikudabuka kwembono yabantu etshiyeneyo kodwa ke imbono yabantu etshiyeneyo abakhathileyo kufanele bakhangele ukuthi nxa ibandla labo besalifuna bakhangele lokho okubhalwe ezinqunyweni kumbe ngithi esisekelweni sebandla esiyiso esilawula ukuthi ibandla likhutshwa njani ngazo zonke izikhathi ngibona ngani ke hayi abanengi sebekuzwisisile lokho ukuthi hatshi kungabe kulokwehlukana kwembono kodwa ke ibandla lokhu likhona ngezinqumo zalo ezesisekelo sebandla.
Nxa ukhuluma labo abadala bathi kuyini okubapha umdlandla ukubana baphatheke kulolu khetho?
Okubapha umdlandla ukuthi ke sithi sikhankasela ukuthi abantu bazivuse ngezigaba lokhu okuthiwa i-devolution of power. Okuyabanika ke ilungelo lokuthi nxa sikhuluma ngezentuthuko besigabeni ngithi esemathebeleleni kuyabe kusithi ukuthi ke kuzabe kule provincial parliament kumbe kule provincial administration ukuthi provincial government eyiyo eyabe ilawula ke ukuthi ke ezomnotho kumbe ezentuthuko kuleyo ndawo ziyabe ziphathwa kanjani. Okuyabe kugoqela ke nokuthi labo ababefuna ukuthi bazevula amakampani kuleyo ndawo kuthi ukuthi ke kuyabe sekulokuphatheka kwezigaba okwehlukeneyo lalokho esikubonayo ukuthi zonke izinto zenziwa eHarare. Abantu sebekuzwisisa khonokho ngoba ungakhangela ke even amabandla amaningi asekukhuluma lokho khona abantu bakufisa ukubuswa ngezigaba. Ungakhohlwa ke ukuthi ke esikukhangeleyo ukuthi umhlaba wonke utsheliwe nguhulumende lo owabantu abangene ngekhu ukuthi bona bazazama ukuthi balandele isisekelo sombuso. Sikukhangeleke ngamehlo abomvu khonokho nxa belandela isisekelo sombuso kabalandele isisekelo sombuso beqala ngokuthi bagcwalise ke lokho okusesisekelo sombuso ukuthi abantu bazivuse ngezigaba. Ngoba abantu bangazivusa ngezigaba kuthi ukuthi ke lokho okuyabe kukhona ezindaweni zabo baza kulondoloza ngoba yikho okuyabe kubanika inzuzo ugaba sabo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele parliamente njalo ungomgcini sihlalo we MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe sezicotoze umongameli Emmerson Mnangagwa zisithi usenga ezimithiyo ngokuthembisa ukuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni ngesikwelete esivela kweleBhilithane. Uhulumende weBhilithane uveze ngeviki edlule ukuthi uzakweletisa iZimbabwe imali engena kuzigidi ezilikhulu zamadola eyokuvuselela amankampani azimeleyo. Kepha uMnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF ngomgqibelo ukuthi imali le izaluqeda du udubo lokusilela kwemali emabhanga. Umbuzo omkhulu nanku, njengoba imali le ingeyokweboleka amankampani, udubo lwemali emabhanga izaluqeda njani? Kona yanele na $100 million ukulungisisa ukusilela kwemali elizweni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Angeke kulilungisise udaba lwakhona olokushota kwemali ngoba vela isiyo yalokho. IBhilithane icacile imali yokuncedisa amankampani amancane azimeleyo ukuthi asukume ame. Ukusilela kwemali emabhenki kudinga ukuthi kuvuke umkhonomi, abantu bethembe ukuthi nxa ngabe esuke esebhenki imali uzayithola. Kuyinto enkulu edinga ipolitiki, edinga i-economy, edinga izinto eziningi ukuba ilungisiswe. Ingilandi ihlakaniphile ukuthi angeke zithathe imali iyifake ukuthi nansi imali ngeyamabhenki yokuthi abantu bayidonse, ngoba yona leyo mali esiyikhulumayo abantu bangayidonsa one day yonke isiphele.
Ngamanye amazwi singathi umongameli lapha ubesenga ezimithiyo ezama nje ukudinga amavoti.
Angithi vele sokuyisikhathi sokudinga amavoti. Okukhulunywayo ikakhulu yilaba abazombusazwe yilokho kungenkwakhona okungasilo qiniso, ngokuba uyabe edinga ukuthi abantu bamsekele. Kumele atshele abantu ukuthi indaba yema liyaphela khona maduze nje, ayenze sengathi nge-100 million ngavuka iphelile. Yindaba yamabhiliyoni lamabhiliyoni layo. Asikho ukushoda kwemali ebhenki, yikufa kwe-economy, yikufa ukutheleka kwe-currency yethu, kusweleka kwezinto eziningi ezizwe ezifanele zijeke ukuhlala kwemali emabhenki kudaleka imisebenzi kudaleka izinto eziningi angeke kulungiswe nge 100 million kuzodinga izinto eziningi kakhulu ukuthi izivuke njoba ngisho
nxa abantu bethenjiswa izulu nomhlaba ngosopolitiki kuyiwa kukhetho nje bayakunanzelela yini ukuthi hayi lapha sesibanjwa amehlo kumbe bayakukholwa konke
bakhona babonayo bakhona njalo abangaboniyo ngokuba abantu bengavuleka amehlo ngosuku lunye kodwa bakhona abanye abakuthanda kunjalo ngandlela thize ukuthi nxa umuntu ewuthanda lowo mbutho wakhe kuhulumende kumbe ngophikisayo lanxa into ezithembisayo ziyilezo ezingeke zenzeke ziyizifiso zikamukela lo themba baqhubeka besekela kuphela khona lokho kukhona kodwa abanye hayi babona ukuthi asonto encane le engavuka ilungisiwe isadinga ukuthi kuhlelwe kahle izinto eziningi zime kahle amazwe omhlaba athemba ukuthi imali igcineke elizweni ibuye itshalwe kusadingeka i-election ekhululekileyo abantu babone ukuthi ilizwe selibuswa ngendlela efaneleyo kuhlonitshwa amalungelo abantu kuqalise ukuthi amakampani angaphandle abuye phakathi elizweni lezimbabwe kuyaba yinto eza kwenzeka kancane kancane ukulunga kwayo ngeke ivuke ilungile yonke ngasuku lunye
alubana lithe lafika ilanga lokhetho ncube emabhanga kungela mali lokhe isilela ubona kuliphazamisa yini ibandla lezanu PF abantu begcine bengasalivotelanga
yebo bakhona abantu akade bezavotela izanu PF mhlawumbe abangagcina bengelathemba ukuthi ngawuvusa umkhonomi kodwa abantu abaningi bavele sekuyilokho okuthiwa ngesithiwa they are decided abantu sebathatha izinqumo ngama-political party ukuthi uyayivotela noma kukubi noma kunjani balutshwane kabantu esingakhuluma ngabo esingathi thina ngesingisi phecelezi swing vote independence abantu labana abangaso diehard wezani diehard we-MDC umuntu oya ekhangele i-economy ukuthi isebenza njani amalungelo abantu ukuthi sebenza nabe sekhangela ukuthi njengoba sengifikile lapha ngubani kambe ongangenzela izinto engizifunayo yibo labo bantu abaqakathekileyo abangayilahli izanu PF kodwa lo vele umafavuki wezanu PF awungaze kufike usuku lwe-election kungelamali kasuki-ke iyabe lokhu ekhona lapho
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla lakhe lezanu PF kalisoze liyale ukusuka embusweni linganqotshwa kukhetho oluzayo umohati wethu le amazwi langempela viki esegungwe lapho obekusungulwa khona iviki yokunanza amasiko kubika u-Albert Ncube
ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko wokunanzwa kweviki yamasiko e-Culture Week umohati uthe ibandla lezanu PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olulokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa umohati uthi abasoze bagengula uhulumende okhethe nguZulu
if you lose you have lost ZANU-PF is not the one that is going to power.
Odliwe udliwe, onqobile unqobile. ZANU-PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. ZANU-PF ayibuswa libutho. Njalo ayisilo butho. Ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asobutho elathathwa umbuso. Kwaba ngumvukelo wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba. Ngabe kwakulibutho, wayezakotshwa. Kodwa uzihlalele kuhle nemuzi emzini wakhe azange wahlukuluzwa
umohati uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho ezimbabwe electoral commission izek iluhlangotho oluzimele lodwa olungelani lebandla lezanu PF uthi bavumelana la mabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe likomishini
angazi ukuthi bakuthatha ngawuthi izanu PF izaqilibezela kukhetho ukhetho lukhutshwa yizeko ezimele yodwa akula muntu ezanu PF kwizeko angazi ukuthi bakuthatha ngalokho
esethula umbiko wakhe wezamasiko umohati uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe
we come from a long way Bakithi, sivela khatshana njalo sowuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambene kulokuzwanana. Akumelanga sixhabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhokozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
Umnumzana Mohadi uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe, kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luzaqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona. Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa, bekuneziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Abednego Ncube lokazembekazi Zembe, izinduna, amalungu edale lephalamende kanye lezakhamizi zeBulamba. Ngimele iStudio 7 ngisegungu eBulamba, ngingu-Albert Ncube.
Abesifazana beZimbabwe abahlala kweleBhilithane babuthene ngomgqibelo bathola ukwelulekwa phezu kwenhlupho ezijiyeneyo abahlangana lazo empilweni, njalo bahlonyiswa ngenhlelo zokuzithuthukisa emcimbini obubizwa ngokuthi She Festival oqhutshelwe edolobheni leBirmingham. Kubika u-Ezra Chisaspanda.
Bebedlula amakhulu amahlanu omama baphatheke kulomcimbi lapho kukhulunywe khona ngendaba eziningi nezijiyeneyo. Umsakazi we-Star FM odumileyo unkosazana Tilda Moyo ngomunye wezikhulumi ebezinxusiwe uzokhuluma kulomcimbi.
Ukuthi abantu benxuse kungenxa yenhlelo engizibambayo lapho esifundisa ke omama izinto eziningi, esifundisa ke abantwana amantombazana izinto eziningi ezimayelana ke lempilo. Sibe labanye omama kade besifundisa ke okwamabhizinisi kundubo esijiyene abahlangana lazo, sibe lesikhathi sokuthi ke bebe besibuza besizwa.
Umamoyo ubeseluleka njalo abantu kunhlupho zempilo ezijiyeneyo abahlangana lazo mihla lamalanga. Uye phambili egcizelela ngalokho.
Singabantu abamnyama njalo sigcina amasiko ethu. Kulamanye ama-problems okuthi noma ungaziwe ngaphi nxa ungumuntu omnyama uzafuna ukuthi uthole i-solution kumbeke usizo kuma-problems akho, ikakhulu amanye ayebe emayelana-ke lesiko lapho kufunakala-ke abantu abadala-ke abanjengathi.
Omunye okhulume kulumkhosi unkosikazi Chisamba kumbe uMai Chisamba, yena olohlelo lwakhe lokuphathisa izimuli kumabonakude we-ZTV.
Ngenze kungobatsirana mararamiro akanaka.
Indaba zokuncedisana, impilo enhle, ukuhlalisana kwabantu abathetheneyo, ukukhuliswa kwemuli, ukuqakathekiswa, ukuzwisisa abantwana lakho konke okugoqela lokho. Lokuthi impilo ayila shortcut, impilo imele ihlelwe ngendlela yayo. Yikho ebesizama ukuthi sincedisane ngakho.
Unkosazana Sakile Nyathi ngomunye wezizalwane zeZimbabwe ebezikhona ezijabuliswe ngumkhosi lo.
Besikushi festival lapha, it was really really good. Kuyasikhuthaza lathi njengabomama ukuthi senze izinto ezisithuthukisayo. Kumnandi nxa sibona abanye bephumelela and lathi usenza ukuthi sizame ukuthi senze izinto ezisenza ukuthi sibe ngabantu abakhanyayo kusociety.
Omama abaningi bathi bafunde okuningi kulomcimbi, ikakhulu ngenhlupho abahlangana lazo empilweni, njalo sebekwazi ukuthi bangazi siza njani kuzo. Bathi oqathekileyo yikukhulumisana lokubonisana kulokufela ngaphakathi. Izeluleko abesifazana laba abazitholileyo zigoqela ezokuhlalisana kuhle labayeni babo ezimuleni. Imbiko eke yethulwa nguhulumeni waseBrithani kunyanga ezedlileyo iveza ukuthi izizalwane zeZimbabwe yizo ezikhokelayo ngemishado edilikayo kuzo zonke izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kuleli lizwe. Ngimele Studio 7 eBirmingham, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Singeneke kwezemidlalo, sikhangele impumela yemidlalo ye-Castlelager Premier Soccer League edlalwe izolo. I-Highlanders ibenqotshikile obhanqa 0-0 le-Capes United emdlalweni obusemagumeni e-Barber Fields koBulawayo. I-FC Platinum ibhuqe i-Dynamos nge-2-0, kwathi iChapungu yanqoba i-Chapani Mine nge-1-0. I-Black Rhinos layo itshaye i-Triangle United nge-1 kanya, kwathi iMutare City Rovers le-Herentals zaba ngutshikilo panqa 1-1. Ziyaphela ke ezekuseni zihlobo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwabantu abazavota luhamba kakuhle endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ingcwethi kwezombusazwe zithi uMongameli Mnangagwa usenga ezimithiyo ngokuthembisa ukuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga ngesikwelede esivela kweleBhilithani. Kwaneleke Mthwakazi, litshone kuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.